Endabeni zethu lamhlanje kungolesine lwezi-17, 2016. Inhlanganiso ezishiyeneyo eZimbabwe zithi ziyatshengisela ezitaladeni zikhonona ngenyathelo lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe yokwethula imali yephepha yama-bond notes. Sizahlolisisa udaba lolu ngokujulileyo lamhla ngesikhathi abantu abaningi eZimbabwe bebhekane lodubo olukhulu lokusilela kwemali yemabhanga. Ebeliza lowa khona ukungena kumanyano wamabandla aphansi kwenhlanganiso ye-Coalition of Democrats. Ingcwethi kwezesimo somkhathi lezombusazwe zithi akusoze kuncede lutho ukuthi eleZimbabwe libe yingxenye ye-Paris Climate Agreement ezama ukuphungula isikhudumezo emkhathini emhlabeni wonke jikelele nxa kungela mizamo ebalulekileyo yokwenza lokhu kuzulu lakuhulumende. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane yasihluzeni bomama sixoxa ngokuswelakala kwamanzi endaweni eziningi zeZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye okubangelwe yisikhudumezo se-El Nino. Sisahlolisisa njalo okwenzakalayo emphakathini okwenza ukuthi kungani izulu lokuthi eleZimbabwe lingenzani ukuthi lenqabele ukugudumala komkhathi okuletha ukuhlupheka emhlabeni jikelele. Lithini ngalokhu? Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065 la 15460 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp la ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA iNdebele.